KwabaseKolose isahluko sesine. Makhosi, yenzelani izigqili zenu okulungileyo lokufaneleyo. Lazi ukuthi lani lilenkosi ezulwini. Khuthalani ekukhulekeni, lilinde kukho, libonge. Lisikhulekele lathi ukuba uNkulunkulu asivulele ithuba lelizwi ukuba sichumayele imfihlakalo kaKristu engibotshwe ngenxa yayo. Ukuze ngiyibonakalise njengalokhu ngifanele ukukhuluma. Hambani ngokuhlakanipha mayelana labangaphandle, lisebenzise amathuba wonke. Ukukhuluma kwenu kakube lomusa, kungabi duma, ukuze likwazi ukubaphendula bonke ngokufaneleyo. Konke okumaqondana lami uza kulitshela uThikiko, umzalwane othandekayo lesikhonzi esithembekileyo enkosini. Ngimthumile kini ngakho lokhu ukuze lazi ukuthi sihlezi kanjani lokuba aduduze inhliziyo zenu. Ngithume uOnesimo kanye laye, umzalwane othembekileyo lothandekayo, ongomunye wakini, baza kulazisa ngakho konke okulapha. Uyalibingelela uAristakho, oyisibotshwa kanye lami, lo Makho umzawa wakhe kaBhanabhasi, elalaywa ngaye ukuthi uba efika kini, mamukeleni. Lo Joshua othiwa nguJustus, yibo bodwa abokusoka abasebenzela umbuso kaNkulunkulu kanye nami abakade beyinduduzo kimi. Uyalibingelela uEphafra omunye wakini, inceku kaKristu Jesu. Uyalikhulekela kakhulu ngezikhathi zonke ukuba lime liphelele, liqine entandweni yonke kaNkulunkulu. Ngoba ngingamfakazela ukuthi ulisebenzele kakhulu lina labaseLaodikeya, labaseHierapoli. Uyalibingelela uLuka inyanga ethandekayo, loDema. Bingelelani abazalwane baseLaodikeya, loNimfa, kanye lebandla elisemzini wakhe. Nxa isifundiwe incwadi phakathi kwenu, kayifundwe lasebandleni labaseLaodikeya, lani liyifunde futhi leyo evela eLaodikeya. Limtshele u-Akhipholithi, qaphela inkonzo oyamukele enkosini ukuba uyiphelelise. Mina Pauli ngiyaloba lokhu kubingelela ngesami isandla. Khumbulani izipopho zami, umusa kawube kini.